dzimwena ini njini tanono kawande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 24 lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane weCOVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abanye njalo abane abangamachumi amane batholakala belegcikwane leCoronavirus kuleli dolobho. Unobhala obona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa ijefu usethe khwatshu.
Sizokuswelakala ukuthi nxa sokusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enxese edla iphoyizeni kumbe sekube njani.
Kambe ukuqilibezela ngeminyaka yokuzalwa okwenziwa ngabadlali beqembu lama-under 17 elenguqu kuchiya elakusasa lalomdlalo limingapi?
Mina lapha ngisola ihlanganiso especially izifa. Izifa leyivelilele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane weCOVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo ngamandla lapho okubhubhe abanye njalo abane izolo kwathi abangamachumi amane batholakala belegcikwane leCoronavirus kuleli dolobho. Lanxa ababanjwe leligcikwane selokhu laqala ekuqaleni komnyaka, bebe baningi eHarare kobulawayo yikho njalo okulabantu abagulayo bebulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 abaningi. Kobulawayo kulabantu abangamakhulu amabili lechumi elilesikhombisa 236 abagulayo belele ezibhedlela ngalomkhuhlane, kuthi eHarare kulabaphansi kwekhulu elilodwa 84 abagulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi indawo ezibhahe igciwane leCoronavirus kobulawayo zibalisa amalokishi athi Nkulumane, Magwegwe West lejele leKami. Bala obona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa ijefu usethe khwatshu. UMatemadanda ubikwa ubevuvuka ubuso lomzimba njalo ekhupha ngeviki edluleyo waze wasiwa esibhedlela. Ibandla lezano PF lethule umbiko ngeviki edluleyo lisithi uMatemadanda uyagula. Kodwa izolo uMatemadanda ubonakale ebhodabhoda edolobheni leHarare elenye inkokheli yebandla lezano PF ebalisa umgcini sihlalo eHarare umnumzana Godwills Masimirembwa bekhulumisana labantu emgwaqweni weHarare. Udaba lokufakelwa ichefu ebandleni lezano PF lukhanya soluyinhlalayenza. Abanye abake bakhala ngokufakelwa ijefu babalisa umongameli Emerson Mnangagwa owathi wafakelwa ijefu ku-ice cream eGwanda ngomnyaka ka-2017. Sixoxele siphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sana Gandhi, kunanzelele ukuthi uba uMatemadanda umsebenzi wakhe omkhulu kakhulu lwana ukuba uNational Commissar. Njalo khona pana kwasuka omunye umuntu laye khona pana esikhundleni zenzana akusoze kuswelakale ukuthi nxa sokusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enxese edla iphoyizeni kumbe sekube njani. Konke izinto ezinjengazenezana soze siswele ukuthi sicabangele okunjalo. Ngokunjalo even lalaphana kuqala nje uyabalisa ukuthi umongameli bake bamgangile lakho. Kuyatholakala Gandhi ayisokuzala uPF kuphela. Le ma-church abantu bayafakela namaphoyizeni. le ngaphe mapabandle lachiyenele emsebenzini emakampanini ngezikhundla uyazifela gandi isikhundla ungathi ukuthi kumbe kuzana uPF kuphela uyazifela isikhundla noma ungapi uyazifela isikhundla noma kuzana uPF uyazifela isikhundla noma ungapi khangela labantu ukuthi balwisana njani khangela abantu beMDC ukuthi babulala balwisana njani bebangezikhundla so konke konoko kuba kuyimisebenzi kaSathane ekhona phakathi kwabantu imisebenzi kaSathane vele ayiswelakali abantu benjalo uMatemathanda ezezomsebenzi wakhe abanye bamfisela kubi uMeshal Gomzawe kodwa ke hayi kungasenani uSindile uMatemathanda uyaphila hayi kayidlanga ipoison usephilile ubegula nje uMatemathanda kodwa kukucabangela kwabantu bese becabangela besethuka ukuthi amhlawumbe enxa uMatemathanda sebemgangele ngoba bakhona abamzondayo even emhlanganeni bakhona abamzondayo bemzonda nje bemzondelize kodwa uMatemathanda ezenzela kusho umsebenzi wakhe
lona ibandla lezana uPF siyasizwe kuthiwa lengani ezomdeni alizivezi egcekeni kodwa ke kathesi siyabona ungani sokuphuma kuyavela egcekeni
hayi ukuthi abantu labo kanti bayathanda nje ukuthi bakhangele bahlolise baphumela lokho abakukhuluma imfihlo akulandawo okungalanto oyikhulunywayo khona ingane ama-church awomagaya uzozwa ukuthi hey ubani bayenze so hey ubani bayenze so even ama-church analaka khona hey uzothiwa ubani uriphile ubani uyenze hayi akuswelakali ukukhuluma kanti kungayisiki ukuthi kumbe akula mfihlo akuba izinto zonke sezibekwe egcikeni lezinto eziyimfihlo ngabantu labantu abathi phephandaba labantu athatha izindaba azifuna ukuthi nje zihlale zibone ukuthi kukanye kulomlilo obhebhayo kulontuthu ethunqayo ethangweni lwezana uPF yebo phela akula muzi ongathunqa intuthu inhlanganiso yonke noma imizi yonke ilama problem ilonhlupho zayo kodwa lati silenhlupho zethu kodwa silendlela yethu ukuzimanage inhlupho zethu njengomhlangano wezana uPF
khona kubandla lezana uPF kungakukhona yini ukudonselana kumbe ukukhona kwesikubonayo kunga kulokubambana yini bandleni
yeye nyaphinda njalo njengoba usidinga ukuthi kulokudonselana kulani gandi ngithi mina izana uPF inhlanganiso ezombusazwe ihlanganiso ezombusazwe inhlanganiso njalo kathe iparty eyiyo elohulumende obusayo izana uPF ayengeke iswele ihlupho ezikhona enkunhlanganiso zonke ayisozihlwele inhlupho ezingaba sihlangana labantu bonke ekuhambeni yebo phela wakula muzi ongathunqa intuthu iyo izana uPF layo angeke kubalekele khona ukuthi kuyabe kulezi izinto mhlawumbe eziyazithe kwakuswelakali khona lokhu kwafikele emuva noma ngapi la ngapi inhlanganiso zonke ziba lalapha lalapha abantu abangawelelani khona kodwa kuyaqhutsheka abantu bayaqhubeka ngomsebenzi behambe besiya phambili
umnumzana believe gawule isiphatha amandla sebandla lezana uPF ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwabulawayo
yebo 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 mthwakazo omuhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe sikhangela njalo okwenzakalayo ezikolo ngalesi sikhathi iningi labafundi belungiselela ukubhala imihloliso abanye ababalisi belokhu beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi bekhala ngeholo elincane abalitholayo kanye lokumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Iqembu labasakhulayo abaphansi kweminyaka elithumi lasikhombisa 17 abemdlalo wenguqu elixotshwe kumidlalo yenkezo ye-Confederation of Southern African Football Association Youth Championship. Belikhangelelwe ukufika elizweni izolo livela kwele South Africa. Iqembu leli laxotshwa emidlalweni le ngoba kulabadlali abatholakala beleminyaka edlula elithumi lasikhombisa i-17. Baxotshwa kunye labadlali bamazwe athi Botswana, Comoros Islands leSwatini labo okuthiwa babezama ukuqilibezela. Kodwa babanjwa ngomtshina osetshenziswa ukubona ukuthi umuntu useleminyaka edlula elithumi lasikhombisa na. Iqembu lesizwe landise ukuthola abadlali balo kubona laba abasakhulayo. Kodwa kuqilibezela ukuthiwa kwakufuna ukwenziwa sokuthiye abanye besithi iqembu lakusasa elomdlalo wenguqu liza kuba sengozini yokuthola abadlali abakhaliphileyo. Sixoxe lolandela umdlalo wenguqu uPeter Moyo othi lesi sehlakalo siyayangisa ilizwe.
Mina lapha ngisola inhlanganiso especially izifa. Izifa leyivelilele. Sibehlala sihluphana ngabo abantu laba, sahluphana lo minister wangkhona samtshela ukuthi kona alike likhiphe abantu laba bathi kutwa kona hayi FIFA yazo iyazaso bayasibhana. Ngathi ngaze sibhanwe kungcono singabhanwa 2-3 years siyabe sifaka umuzi endaweni yawo. Kathe sikangela ubone it's embarrassing ukuthi kona abantu bayahamba lomuntu over age besiyabanjwa ikhafu kona ngale emazweni. Akulunganga lokho, izifa is to blame. Akula into abayitshela yona ngale weBotswana uhlobo bahle bafaya uCEO wakhona. Ngapha siyayekela abantu besenza into ezamadlwangu.
Manje kwenziweni ukwenzela ukuthi udaba lolu lungaphindakali futhi ngoba siyabona ukuthi ngomnyaka ka-2016 kwake kwaba lo daba olufanayo amanda 17 baze baxotshwa inguqu yayekela ukudlalwa sebexotshiwe. Manje ubona ngani kwenziweni ukuthi kwenqatshelwe lokho?
Mina engubonayo lapha nxa izifa ikhetha ama-coach ukuthi basukumise umdlalo especially beqalisela kubafana phansi lapha kabakhethe abantu abangela corruption. Kathesi kulomfana wehwange lapha omanda 17 awamthiyayo umfana omncane odlala ibhora elinathisa amanzi osokuhlupa kathesi ukuthi kona abafana laba bonaba amakoji laba bala ma academy abo so bayakhetha ngesikruku befuna ukuthi kona kona bezathengisa ama players. So angibasoli ngoba baphiwe ithuba elokwezi i-corruption, baphiwe izifa. Mina ngisola yona izifa yiyo inhloko eyomdlalo wenguqu la. So yibo basolayo. Lokukhetha amakoti kwabo akuqondakali ukuthi vele bayenzani. Ngama sisilidwa yimafia. So abantu laba kufuze baphume emdlalweni.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani elakusasa elenguqu lingahamba njani njengoba abantu babe bekhangelele kubona abasakhulayo ukuthi yibo abazaba bedlala inguqu kwelizayo kodwa sibone sebexotshwa ngokungayithembeki bebanjwa bezama ukucilibezela.
Akula lapho esiyakona as long as labantu abanjengayona lizifa kamambo leyi iwolile. Akula zazifa la. Akula lapho esiyakhona ikudlala. Akula into esiyenzayo elizweni lapho ngaphandle ikitshwe fuze ithanyelwe siqalise kutsha sibili sifaka abantu abebhora abantu abakwazi ibhora nothi amatsotsi abefuna ukuyadinga imali kuzifa. Asifuni umuntu oyadinga imali thina, sifuna umuntu ezaphakamisa umdlalo. Umdlalo uyafa sikhangele. So lapha ngithi uminista yena ngokwakhe kazame ukuthanyela izifa leyi. Kungcono sibhanwe like I said lapha. Kungcono sibhanwe 3 years silungisise umuzi. Ngoba kathesi yingxaba ngxoza akula lutho. Izifa leyi ipolile akula bantu.
Umnimzana Peter Moyo ngolandela inguqu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Phephandaba leNews Day lithi kulamatitshala ukuthiwa ayethuselwa ukuthi aye emsebenzini ngabenhlanganiso ethiwa Zimbabwe Parents Union. Leli phephandaba lithi umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Martin Mazibisa wethusela inkokheli zamatitshala ezithi azifuni ukwemukela isilinganiso seholo esingamakhulu amane lanye ekhulwini i-41 okwathiwa yiso esizaphiwa ababalisi. Iphephandaba le-Chronicle lithi ikolishi le-NUST lizaphathisa ukudingisisa ukuthi amathambo ababulawa igugurawundi ngawabo bani kusetshenziswa ulwazi lwalezi nsuku olwe-DNA. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Estudio 7 sanibonani, Estudio 7 sanibona. Abe ngicela ukuphawula laphana kuchamisa laphana ukuthi kanti laphana uchamisa befuna ukwenzani, ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade ifuna ukuyenza ayibonakali into abakade ifuna ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba ifuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye MDCT kona lana ama-structures azoba yi-secretary general manager. Abele uJamisa akekho esikhundleni sokuba yi-president, yena ungale phansi ngale ku-secretary general manager. Manje yena manje usebona ukuthi angeka khona ukuya phezulu ekubeni yi-president. That is why wavula iqembu. Nanti iqembu lakho naselimehlula, selimahlula uJamisa. Athi nasihamba nomakhuphe ndoda sikukhangele.
Balalela bahle be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 nangusipanda ngisalwa khonapha eMangwe. Ngilaphe eJoburg bakithi ngiba lokudana kakhulu kunanzelela ukuthi abantu bakithi abesindebeleni sisuke sibe yithi esisetshenziswa kakhulu ekudivideni opposition. Siyanazelela kathesi i-NDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo khonalapho njengabokhalipani phukeni labodeni moyo labothokozani khuphe vele yiwo kusungani ngumsebenzi abawukhangeleyo. Ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi Thokozani Lomonzora komiti ngamazanu PF studies izinto zezanu lezo avela abasoze abasibo abantu ukuthi kumbe i-political party izisebenzi zezanu izinjongo yazo ikudivide ukuphambanisa i-genuine opposition eyi-MDC alliance. Singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesinye isikhathi sisuke sicine ekuyehlukaniseni ngemihlobo. Uthola abanye besithi kulamaNdebele, kulamaShona, kule phathi zamaShona, kule zamaNdebele. Singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse iZanu PF esikhundleni, ngoba sifanana nabantu abashiye inyamazana abasayiqotha singakayibambi. Sibeqalisa ukuthi nganzathatha umlenze, mina nganzathatha lokhu ingakabanjwa. Ungazibona usuqalisa ukufuna ukushare umkhono umlenze inyamazana ingakabanjwa. Vele injongo yakho ngifuna ukuthi inyamazana le ingabanjwa. Azinazeleleni iZanu PF yena amapholisi amali ayikhona ukuthi amashona wonke amapholisi amali ayikhona ukuthi singathi amaNdebele amaNdebele kumbe njani amashona kumbe njani. Amapholisi zeZanu yiwo asehlukanisayo. Sikhiphela iZanu esikhundleni konke lokho kuyinto okwetabrism vele kwabuya lezanu ngesikhathi bevulala uTongugara. Yizi isikhathi beqala ukuthi baqinise ilokuze i-tribalism, isebenzisa i-tribalist card, isebenzisa i-rule, i-divide and rule iZanu. Mina sikunanzelele lokho. Engakutsho nje ukuthi uThokozani Khuphe labanye bakhe kuground bakhohlwe shemu vela ngeke beserombe bazathola bona abazabe bebhadalwa bethengwa, kodwa abantu abasupporta ngengqondo kuground abasoze bathole lutho, bazahlala nje behawula, abasoze futhi bazuze abantu abangaka, abasoze bayithole yona isithi eyodwa loba ngaphi, bazaze bezifela nje bezitudi zezami abachiyane lati thina abantu be-MDC.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 bahle lonke. Line lisakaza lingazijiye emuva, lizikhipha njengoba zinjalo. Nina ngubhandamoyo komnyama esigabeni kwendolwani, esigabeni sikandolwani lomasendi lomphini Plumtree kulilima West. Mina ngithi osopolitiki bakithi bayenza into embi kakhulu kulamazwe amathathu, iZimbabwe, South Africa, Botswana. Abantu laba ama government ethu ahlanyela into engalunganga, tribalism, ukubandlululana. IZimbabwe yabandlulula, yayenza ukuthi abantwana bebandlululane ngegugurawundi. Lamanje umntwana mayesizwa okhuluma isiShona lokhuluma isiNdebe abakhangelani kahle. I-South Africa ngibuye ngithi izonophobia, izonophobia ihlanyela into engalunganga, tribalism.
xenophobia ihlangela into engalunganga ebantwini besintu sithi kulobuntu akuseko kukhangelana kahle elizweni leSouth Africa singabantu abamnyama iBotswana iBotswana ayitshengiseli
linjani basakazi baka Studio 7 lonke elenza umsebenzi omuhle siyalibonga Lokhu sifaka lapha ama message kodwa sihlala sizwa lokho ukukhuluma abantu why umuntu oyi-1 akhulume kathathu ngelinlasa sisimqambe ngebizo kumbuya besihlobo lani hayi no sifakana abantu abajene singadlali sizwa abantu aba umuntu oyi-1 kaningi kuyabe kusenza ngani Studio 7 yavulelwa yena kanti hayi into le ngekaZulu okhamekileyo njengathi singumthwakazi sifuna ukugijima sibambe kakhulu ukuthi siqondise izigwegwe ezenziwa yiZANU PF labantu bayo labalandeli bayo badlala ngenye into ongafanelanga badlale ngayo ethanda ukusinyanyisa kakhulu yona le yokuthi kuthiwe kuyagejwa amathambo egugulwa wonto amathambo akuthiwe ye izinduna ziyakhokhela kumthwakazi akudliwa mali yegazi akudliwa mali yengozi babulala abantu baquma abantu abanye umama barejwa bezithole kwabulawane kathesi bakhuluma ngabantu abangalamabhebhi umuntu ongalamabhebhi yabe ngumuntu ongazange afundi uzobakhomposetha ngani mna ngakho into okufanele ukuthi akhulume ngayo ukuthi alungise izinto ngendlela asikwazi ukuvuma kathesi yena ephezulu kokudiliza uthi yena uyalungisa ngabe diliza izinduna zakithi uzenzani ezifaka entweni yakhe uKhayisa wayemxothelani wayemxothelani ubuduna bukaKhayisa wayebuthintelani ethinta izinduna zakithi ezobukhosi akwaziyo ukuthi zimela iqiniso ebesethatha yena genisa isizano sakhe leso izano lakhe lelo alenza kudala asozano izano yokubulala abantu ukubusa kuyabehlula le esishoneni kugcwele isathanizini badla igazi labantu manje badla igazi elirongi lamandebele kalidliwa baza kufa lokufa ngoba kathesi isi 40 years besibusa ngochuku kathesi uNkulunkulu uzathumela uMoses njalo lamazwi kafike kumdladla umkheso lingelimqongo ukuthi kame athi nko emele isizwe sakhe afike kubulelani inkosi yamandebele ukuthi kabame bathi nko bengakhithwa esibayeni ngobugwala beqine ngoba kathesi sokufanele sife lokufa sifela iqiniso bengabamba amathambo abantu besindebeleni bazawabamba bawasengaphi induna enza njalo ihlibe kwazi ukuthi kayisela bantu siyazizwa nje izinduna ziyakhuluma zithi ye lokhu kwakhulunywa ngesikhathi sikankomo kwathini 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 sizazitshela ukuthi wena useyo nduna usela bantu asifuni abantu besijonene entweni zethu ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ege sikhangele esivela ngapha kwele Melika ugatsha olubona ngokuqutshwa kwenhlelo zikahulumende kwele Melika olwe GSA soluzelwa apha imvumo owakhethwa ukuba ngumongameli welemelika umnumzana Joe Biden ukuthi aqalise imicimbi yokuthatha intambo kumongameli Donald Trump lolu gatsha yilo njalo olupha imali umkhankaso oyabe ulindele ukungena esikhundleni ukuthi uqalise ukubumba uhulumende yena umongameli Trump eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter uthe iziphathamandla zogatsha lwe-GSA bese zithwaliswe nzima ngabebandla lama-Democrats okubangele ukuthi laye avume ukuthi baphiwe ixesha kodwa waphanga wathi elokhu esazi ukuthi uzaphumelela emzameni yokugenqula impumela yokhetho umnumzana Biden yena usevele wakhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe ezivalisa abesifazane abambalwa abazakhokhela ingatsha ezingakaze zikhokhelwe ngabesifazane solokhu leli lizwe lathola uzibuse. Lokhu kwenzakala igciwane le-coronavirus selisidla ubhedu. Umongameli Trump esengohlala ezidlalela igolufu engasakhanyi ukuthi wenzani. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu othi icebo lokuvala ilizwe leMelika njalo likhanya lingayisilo elithenjwe ngumnumzana Biden.
Mina uBiden ngokumzwa wami ngendlela engamzwa ngayo wathi yena ukuvala ilizwe uzavala nxa kule mbangela etsho ukuthi lizwe kalivalwe nxa umkhuhlane usube mkhulu kakhulu ukuthi akusela ndlela yokuthi ungadediswa ngawo. Umuntu wasuka wathatha indaba watshela abantu ukuthi uBiden thozavala ilizwe. UTrump nguye ekampeyini etshela amasapoti akhe ukuthi uBiden thozavala ilizwe. Kodwa mina uBiden ukuthi engimuzwe sitsho ngowakhe umlomo ukuthi ngingathatha mina umbuso ngizavala ilizwe. Wathi uzathatha amanyathela achiyeneyo. Kodwa nxa kungafika isizathu sokuthi aze avale ilizwe, nxa kulesizathu uzavala. But kazangatsho ekampeyina wathi qiniso qiniso mina vele ngingathathi ilizwe ngiyahle ngivale. Lezo kwakuyipolitics ekampeyin ngoba umuntu owayekampeyina uTrump ngowayesehambe tshela abantu ukuthi uBiden lingamvotela ukuthi uzavala. Uzavala and ngiphinde amazwi akhe he's going to shut our country down, he's going to shut our country down. UBiden waphinde waziphendulela yena ngokho umlomo wathi kuTrump angizange ngithi ukuthi ngizavala ilizwe. So lowo ngamanga ukuthi umunye engizomunye sitho omunye inxa yezama ukuthi ngivoti uzakhulisa ukuthi uzibane uthe ngingazumbi ngakukhutha mina ukuthi uBiden thozavala ilizwe but angizange ngimzwe. Ngamzwa esithi nxa kungaba khona ukuthi sekufanele ukuthi ilizwe livalwe ngizavala. So ukuthi ukuthi uzaqala hlolisisa umumo njengokutsho kwakhe.
Lona igcikwane ubona ngani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoke ama mask sebesondelelana yini kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu.
Mina ngibona nganokukhweza igcikwane eAmerica and okulikhwezele walezinsuku ezedlulileyo bekungama rally. Bayacho abantu ukuthi endaweni njengeWisconsin lase eMichigan la kuwo Philadelphia lapho uTrump abecampaigna khona kakhulu khulu ehlanganisa abantu ikho lapha igcikwane elikhule khona konke kubo Ohio le lezi zindawo lapha dekusiba la rally khona. Eyinye into ekhulisa igcikwane eAmerica ukuthi abantu bazibona ngani bona balama rights abo. Omunye angaza gqoye imask, omunye ethena kagqoke imask. Yikho khona ukukhweza igciwane. Khona ukuthi kulabantu baka Trump abangama Trump abantu bona kabagqoki imask yibo abantu abaphambanisa. Labanye abantu abahamba emchadweni ikakhulu eNew Zealand lapho izolo ngibone omunye untombazana lomkakhe abasanda kuchata abantu babenxusa abantu bathe babanxusile ephathini abantu bababona sebejayiva bengasagqokanga la mamask. Kuthiwa phakathi komchado nalo kade kukhona abangu-40 batheste positive sebelomkhuhlane. Ukuhlangana ezindawo mina ngiyasonta ngiyathanda ukuhlanganela labanye abantu but lokhu kwavalwayo lapha kwathiwa ama-church ngihambe church ayisikho ukuthi ngiyesaba but ngiyesabela omunye umuntu oseceleni kwami ongaba uthi nxa engawuthatha umkhuhlane angaze akasile ngenxa uthe ngxenyombule asthma kumbule chukela kumbulani. Abantu okukhweza umkhuhlane yikuthi abantu kuthani angazi ukuthi ngingakufaka ngesintu ngithi kuyini ukuba selfish. Abantu eAmerica they are selfish. They think about themselves kuphela. Ukuthi mina nxa ngakawugula umkhuhlane kumbe nxa ngimutsha ngingasomuntu omdala bayahamba ezitolo balugqoka amamaski bangena ezindaweni lasemsebenzini balugqoka amamaski. Yikho okukhweza umkhuhlane.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abane njalo abane izolo. Unobhala ubona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa wafakelwa ithefu wagula usethe khwatshu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.